kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lebukanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 4 kumbimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
All visitors from affected countries should hold valid medical certificates of clearance for coronavirus showing that they've been examined.
Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyikuvunyelwa ukungena elizweni nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane.
Lokhu besikwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka kuthiwa yi-International Women's Day.
Amalunga edale lePhalamende awesifazana atshengisele kuleli dale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe ngomkhuhlane we-coronavirus sokumele zibe lencwadi eziveza ukuthi zahlolwa lomkhuhlane zatholakala zingelawo. Izethekeli eziyabe zingelazo lezi ncwadi kazisoze zivunyelwe ukungena eZimbabwe. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli emizameni yokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-coronavirus. Wona osubulela abantu abedlula inkulungwane ezintathu emazweni achiyeneyo ikakhulu kwele China lapho oqale khona. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshwangwa esethula umbiko awenza amaviki wonke ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi. Kusiyafika umhlaka 1 kunyanga kambimbitho eleZimbabwe libikwa beselenelise ukuhlola abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha abatholakale bengelalo igciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi baqhubekela phambili beqinisa lolu hlelo enkundleni zonke zendizamtshina lezinye indawo ezisetshenziswa ngabantu ma bengena elizweni. UNkosikazi Mtshwangwa wazise njalo ukuba kulesizalwane seZimbabwe esivele kwele Bahrain lesinye ebesivela eChina ezihlolisiswe ngobuciko obukhulu esibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare kodwa zombili zatholakala zingelalo igciwane le-coronavirus. Umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Luke Tamborinyoka, uthi lanxa uqakathekile ukuthi abalaleli gciwane bengaze bangena kuleli, uhulumende kumele athuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni anelise ukuhlolisisa imikhuhlane yonke jikelele. Emhlanganweni munye lentatheli zindaba umphathintambo wezemithetho lemisebenzi yedale lePhalamende, umnumzana Ziyambi Ziyambi, uthe amajele eZimbabwe agcwele kakhulu izibotshwa okwedlulisa amalawulo, ngakho-ke sekuvunyelene ukuthi abanye babo bakhululwe phansi kohlelo lukahulumende lokubaxolela lwe-amnesty. UZiyambi uthi uhulumende uphakathi wokudingisisa ukuba yibaphi okumele bakhululwe. Zibikwazi izinkulungwane ezingamachumi amabili lambili, 22,000 okwamanje izibotshwa ezisemajele, ikanti akhelwa ukuba lezibotshwa ezizinkulungwane ezilichumi lasikhombisa, 17,000. Uveze ukuba uhulumende ufuna kusale abayinkulungwane ezilichumi lamakhulu ayisithupha kuphela, 16,000. Osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemidlalo, umnumzana Kazembe Kazembe, laye utshele intatheli zindaba ukuthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkundla ezibalisa eye-National Sports Stadium eHarare le-Barberfield Stadium koBulawayo ukuze umdlalo wenguqu phakathi weqembu leZimbabwe elama-Warriors lelakwele Algeria udlalelwe elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalunga edale lePhalamende awesifazana atshengisele izolo kuleli dale ngokunaba phansi ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Agoqela ukuthi umntwana engakhulelwa akhutshwe isisu ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi engasebenzisi indlela ezilimazayo. Abatshengiseleyo laba bathi lokhu ngokunye kwamalungiselelo okunanza ilanga le-International Women's Day elikhona ngesonto. Sixhume omunye wamalunga ePhalamende aphatheke ekutshengiseleni lokhu, unkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iGwanda Central.
Lokhu besikwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka kuthiwa yi-International Women's Day. Njalo besisithi ngesilungu besidemonstrator against gender inequalities. Sikhangela lama teenage pregnancies, ukuzithwala kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18. Sikhangela njalo lokuthi abantwana bayazithwala sebebhoda ngasese besiyakhipha izisu. Ikanti nga uhulumende uyakhipha eminye imithetho yokuthi abantwana kumele benze lokhona okuthiwa yi-safe abortion, ukwenzela ukuthi bengabhodi ngale besiyakhitshwa ngabogogo begcine besifa ngobuningi. Yikho kade sikhala ngakho.
Umbiko wenu beliwuqondise kubani, njalo libone ngani kuzanceda ngani likwenzile?
Umbiko wethu since siwenzele ePhalamenti kudale leZimbabwe besiwuqondise emuntwini wonke, ikakhulu kubobaba abayibo abahlukuluza abantwana bebanikeza izisu. Senzela ukuthi lo baba osekucwineni khona le madojeni abekwazi ukuthi akwenzayo kayisikho. Umbiko besiwuqondise kumuntu wonke waseZimbabwe.
Kungani likwenzela ngabesifazana bodwa?
Bakhona sibili abanye abatshengisela ukuthi bayakuzwisisa lokho esikwenzayo. For example, u-vice president we-party yami uTendai Biti uhlalile lathi phansi wasixhasa ukutshengisela ukuthi lokho esikhala ngakho layo iyakuzwisisa.
Lalikuqoqe nini lokho? Khona lizaqhubeka ngakho?
E-parliament yeZimbabwe kilonto okuthiwa yi-women caucus ehlanganisa omama abama-parties wonke. Siyahlala sisenza ama-meetings ethu sibona okusihlukuluzayo njengabomama. Yikho lapho esidecide khona ukuthi singenza njani. And futhi akuphelelanga khona, kungikhona u-national chairperson wethu we-women caucus ezamuva i-motion esizayidibetha sonke esikhangelele labo baba ukuthi labo bazayidibetha. Sidibetha ngezikhalazo zethu zonalezi ezifana lokuthi kakhulu ama-teenage pregnancies asemaningi kakhulu eZimbabwe, futhi manxaso kwenzakale njalo bayayaliswa lokho esingathi ngama-health services ukuthi bayelatshwe. Umthetho uthi umntwana o-under 18 nxa kumbeni angazithwala kumbe bakhiphisiso ngekho emthethweni kumbe bagule imikhuhlane kumele abuye lo mzali. Ikho kuhlukuluzayo esikhala ngakho ukuthi ngabantu bayasizwa ngoba izinto lezi zi-affecta umntwana oyinkazana fana lokuthi zi-affecta umama.
Ngemva kokutshengisela lokhu, yiziphi impawu ezilitshengisa ukuthi ngempela umbiko wenu wamukelwe?
Ngingathi uphawu esilubonileyo lathi saze sajabula, u-Speaker of Parliament ngiyohle wathi bomama kumele limuve imotion ukwenze ukuthi into leyi lidibete. Luphawu lokuthi kutho ukuthi kuzisisekile ngoba sihlezi sizama ukuyidibetha sikhuluma lapha lalapha bekungani abantu abakunaki, but namhla ngokunina besikwenze phansi hhayi kukhanya kuzwakile. Khonokho nje kodwa ukuthi u-Speaker of Parliament uthe selizamuva imotion lidibete sibone ngani luphawu hlolu veza ukuthi into yethu izakuyakhatshana.
Ngezinye indlela nxa selila abanye benu bezanu PF azingene zombusazwe lapha, liyabe selizwana nalo.
Ama-problems affecta umama njengokuthi engumama. Umntwana engadlwangulwa lithi kumbe kubanja i-rape, akukhanyela ukuthi lo retshiwe ngowezanu kumbe ngowe-MBC ngumntwana oyinkazana. So siyakubeka eceleni kwama-parties nxa sesibhekene lama-problems abomama.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu umela iGwanda Central edale lePhalamende, njalo ungumsekeli kamkhokheli webandla leMDC kuleli dale uDeputy Chief Whip. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi kulukhuni ukuthola inzuzo emsebenzini wabo ngenxa yokusilela kwemali elizweni okubangela ukuthi behluleke ukuwoda konke abakufunayo. Ukudilika komnotho welizwe sokudale ukuthi inengi liphile ngokuthengisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Bafuna ibhonde yephepha kumbe etisi yamanye amazwe lapho umuntu uyavuma sibili, ngoba bathi khonana abantu esebenza laba lapha emsebenzini okuthengisa ukuthi nxa siyawoda bayayala ezitolo ezinkulu abathathi, bafuna ikheshi sibili. So kade nxawulasi umaukuthi uhambe uyayithengisa uyayidinga leyo keshi futhi kuzenesa ukuthi kwanisa ukuthenga. So umuntu awutshela khona nxa ule-100 RTGS uyakunika 60 pond, uyakutshela njalo omunye umuntu iyikheshi. Kumbe nxa ufuna uyikheshi ye-60 pond, umuntu atshela khona nginika 100 pond nge-110. So nxa uthe wayithole enxelo umuntu uyabe edakiwe sibili engxenye iyabe ingxa ye-140 yabe yi-40% premium. But vele nje abantu bayayidurisa okuzwayo ikonanza even lezi tolo ma ungene ezitolo siyathenga umuntu vele abantu baya befoli besona awuthange ngekheshi yini ngikuswayiphele kumbe awubhadale ngikho kheshi kunjani awubhadale ngekheshi kwenzele ngikho kheshi. So vele ikheshi iyadingakala iyilihlo lentwala sibili kayiboni. Umaye-ke nxa ukuthi usebenza-ke layo umsebenzi nale yabanye abaningi i-formal employment uyawuthi ukuthi khonana sokumele ukuthi uyithengise uthole imali yokugada umshobha bafomi vele ukuthatha yona ikho kheshi ndini le ngaphandle ukuthi uhulumende kuphele avume ukuthi imali le abantu abasaba ayifuni ayisebenzi maybe kumbe kusebenzisa irandi kumbe kwenziweni, but abetebele umzama ukuthi imali leyitshintshe ngoba sibili kulobu nzima ebantwini.
Kodwa umsebenzi uqhubeka njani? Abantu bayathenga yini impahla zenu njalo ziyawodeka yini?
Abantu bawoda ngaphandle baya besiyadinga imali yokuthi bawode ngaphandle kwelizwe impahla. Yikho-ke umuntu kumele athenge futhi leyo foreign currency ngale ku-black market yangkhona ngamaphemezi aladurayo. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu kumele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency marandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi anesike athenge impahla phandle kwezi nxa umuntu owodayo. Imali yakhona abantu bathenga nzima ukuthi bathole ikheshi. So sokulobunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali into athi bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikheshi khona kabanayo. So sokulobunzima ngapho umuntu engazathi ngiyamukeli ikho kheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki.
Kodwa ngezinye indlela ukuthengisa lokuthenga lokhu yikho abantu abaziphilisa ngakho kuyanceda iningi ukuthi linakekele imuli.
Sonke siyakwazi ukuthi nxa sikhangele inani labantu abasebenzayo selayehla kakhulu. Abantu abazisebenzayo kade sikhuma kunje nje sebangakubo 70-80% anxa sikhangele amaspecialist avela kuhulumeni otshengisa ukuthinala wonke umuntu kathesi phose sethengisa. Ngokunjalo-ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho, amafemu seyavalo, abantu sebephila ngokuyawoda impahla ibathengise.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzaqhelisa uhlelo lokupha abafundi ukudla oluqhutshwa kwezinye izikolo zeprimary luye ezikolo zesekendari. Iphephandaba linye lithi njalo umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzaqhutshelwa enkundleni yeBarber Fields lonyaka. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umkhosi lo wenzelwe phandle kweHarare selokhe ilizwe lathola uzibuse. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi labalaleli abangizwayo ngalesi sikhathi. Mina ngugogo uMakhumalo. Hayi, Zimbabwe inzima kuthiwa kunzima ubona sesehlulekele ground yebhora kho kuyikuphi esiza kukwanisa shuwa shuwa nxa sikhuluma iqiniso mina senze ngikhumbula uSmith nga uSmith uyavuka namhlanje ubezabaleka eZimbabwe athi hayi ayeseyikho engikwaziyo shuwa komile sizabulawa yindlala sibulawe yikho konke okukhona eZimbabwe uNkulunkulu shuwa kangenele uyazi sifana labantwana bakwe-Israyeli ababetshiswe izitina ngotshani thina esiphila eZimbabwe shuwa shuwa siyacela kuNkulunkulu sesikhulekile sesize siphose ukusubuka amadolo ukuthi nga uNkulunkulu uyangenela siphile bakithi ngoba umntwana okhule namhlanje kakwazi ukuthi kuthiwa isithupha sihlatshiwe vele ungamtshelwa ngokuthi isithupha sihlatshiwe uyamangala ukuthi yinto enjani ngoba kabakwazi ukusebenza bazasebenza ngaphi izimayini zonke zavala kuselokuzimayini okungakungaki bakithi zihlobo zami uNkulunkulu kasingenele bakithi lamanye amazwe angenele abona ukudubeka kwethu ngiyabonga
salubonani e-studio 7 kulilanga lami namhla lokuzalwa ngisithi happy birthday to myself mina msakazi engiza kutsho kuyi-1 angeke ngikhulume nzima mina ngicela ukuthi i-government yeZimbabwe ivumele abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi bavote lapho kodwa ngiyakwazi ukuthi yinto engeke iyenzeke leyo ngoba izanu uyakwazi ukuthi mangavumela abantu bangaphandle abangaphandle kwamazwe bevote izadliwa ngoba bonke abantu abaphuma eZimbabwe laphana babalekiswa isimo seqembu elibusayo yingakho bengeke bevume kodwa siyabona kwamanye amazwe avumele ukuthi abanye abantu aba-out of ilizwe bavote akufanani lakithi sivote ukuze kubonakale phela ukuthi laba bantu vele ngempela yini yabasusa elizweni manje izani khonokho ayikufuni so besicela msakazi ukuthi ngabe kuyavunyelwa lathi sivote sisemazweni okuhamba
njani basakazi abalodumo kustudio 7 siyalibingelela likhuluma lusofa sonke mphongolo ekhesi ye ngithike ngikhulume kancane lapha ngikhuluma ngohulumende lo ongakwaziyo ukuthi wenzani ngikhuluma ngedizili le amafutha osokuthiwa abafunayo bazithengele ngaphandle kwelizwe bazowathengisa nge-US dollar bathenge US dollar US dollar anti yavalwa isivunyelwa futhi bakwazi abakwenzayo lapha kumbe badlala amadlwane badlala amatupi njengabatwana kathi vele izanu yenzayo thithwa isibini sebedlulekile laba bantu ubumenemene bonke buze buphume egcekeni kathi vele benzani akucace ukuyizinto US dollar bayithatha ngathi ngekho bathe ibhondi liyethengwa uma nguzhi usanda kukhuluma wathi imali le ihamba kuhle ihamba kahle ngaphi yona ingathengi ukhiphe ibali elithi bond wabhala Zimbabwe dollar zimdollar yona iyibhudi usenza abantwana abakwazi into yabo abayenzayo lo mthuli abaphume ekhundleni laba bantu bayazehlulekela alubana belalile beke bezwa ukuthi sithini kabaphume umthuli lo manguja la i-president wakhona ongakwaziyo lokhu kusasusitshela lokhu kusiza lokhu kambe lilizwe bandile hayi izani sithwali senzile
belinjani kusakazi kwa-studio 7 mina ibizo lami undodana Dlovo lapho egoni ngokuhlala kodwa mbiye nkaya egonye lapho la mthanda ukubonga le thuba elithenga lanikeza lona sithanda ukubonga nathi mina namhlanje indaba enza ngisondeza kuye indaba yamafutha petrol nabodizili laba wasekwenzakala eZimbabwe inombuzo ukuthi kathi manje ma kuyathiwa abantu basebenzise i-foreign currency imali yangaphandle ukuthela amafutha emagarajini right mina ibesenye isibuzo umbuzo oyi-1 ukuthi njengoba abantu laba bathiwa bathi basebenzisa i-foreign currency basebenza eZimbabwe bakholiswa yi-government abanye bakhona abanye njengamateacher amantu amadoktor amanensi bakholiswa yi-government yena le ibaholisa ama-bond and that money and they don't think ukuthi lo muntu ohola more than 10,000 to 20,000 ngibe 15,000 wonke mhlawumbe wakhona ngaphansi kwa 5,000 abanye bahola ama 3,000 right imali kuyingamabhondi le mali ubususitisi unemoto ubususiyathenga ipetroli lo oyithengayo uthenga ipetroli ngayiphi imali angiyiboni into kamnangabhi sibale ngqo itshengisa ukuguga engqondweni
la labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isiphepho esiqhamuke edolobheni leNashville eTennessee kwelemelika kuthange sibulale abantu abangamajumi amabili lanhlanu njalo sadiliza izindlu. Ukuhlaselwa kwamabutho akwelemali ngabahlamuki kubikwa kulakho ukuphazamisa inkulumo zokuthula phakathi kukahulumende lamaqembu abahlamuki atshiyeneyo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo kukhetho lokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli waleli lizwe ngolwezi. Kukhetho olwenziwe ezabelweni ezilijumi lane izolo olwama-primaries, sisiza emoyeni umnumzana Biden obesenqobe kweziyisishiyagalombili ezivalisa eVirginia, Arkansas, Tennessee, Alabama, Oklahoma, North Carolina, Massachusetts laseMinnesota. Omlandelayo umnumzana Bernie Sanders yena obesenqobe kwezine ezivalisa eVermont, Colorado, California laseUtah. Iningi lithi uBiden wenze kuhle kakhulu kukhetho lolu ngendlela ebingakhangelelwanga. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sikhuluma leStudio 7 phambilini kwalolu khetho umnumzana Phithizela Ngcobo ukhanya eyitshaye ekhaleni ngokuthi umnumzana Biden uza kwenza kuhle kakhulu kulolu khetho.
Ngombono wami akungacaci njengoba sithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina, njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bengintshisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana noButhijej noClobuchar lo steya wonke baphumile ngenza kweSouth Carolina. So ngombono wami sengathi ukuthi uBiden usela bakhokhela bangani bane ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba indlalifa yalaba sebephumile, ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba bantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hayi, ngombono wami ngani hayi uBiden ngani hayi sokungahamba nje alula kakungakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela,
phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo, abanye baphuma ngomgqibelo, siyakhuluma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButhijej, kwathi uClobuchar I think uphume ucele phumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osekwenzakele, njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumqekana nje usevukile seletshahelithe abantu bonke sebekhalethi hayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusenzakala ngeziko ephelileyo uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
Ha, but kumuchike lo bhanga kathe sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali, angiboni ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda, njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York, abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, kwakuthi ungabonaka nxa umuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinanzela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama, so abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni eAlabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela, abantu basukuma bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginjani imixolelanga.
So phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokhe eqhubeka ekhokhelela?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami, nginje mina ngangimsekeli kankosikazi uWarren, kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo uWarren libhize elihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi loba besike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden senganguye umuntu sila abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsapote ngoba ngani kuthiwa usevukile nje loba sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akula muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha, bayabusa abantu beze beyngena ebhudini.
Umnumzana Phitizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Ngelele ababukeleyo ku Facebook Esa Lindsay Hammond uthwena amajono msakazi akuzoba lo ntombi zodwa Gumede Ncube uthi sicela u president akhulule usiwela bantu. Uyaphinda laphana u Hammond uthi yena kanti u Kirsty Coventry sekhitshiwe ukuba ngu minister of sport na hayi besingakuzwanga lokho. Lindsay Ntombi Zodwa uyaphinda lawe uthi hu nxa sebefuna kuvunyelwe i-abortion kuzaba nzima yazi. Then kulobani laphana sonke Khumalo SK uthiwena livuka njani bantu bakithi. JB Mabena uthiwena niyalondoloza, yebo kunjalo. KG ehlabela ke kamnandi lapho tiyena Jerusalema. Hey, beyihlanyisa abantu abaningi lengoma ngoDisemba lamanje lokhe ichisa be yavutha. Siyezigqibeke ezekuseni ngokuhamba ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyi kuvunyelwa ukungena eZimbabwe nxa zingela ncwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane. Amalunga etale le parlamenta wesifazana atshengisele kuleli tale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asipeni sonke kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo kwamanje sithi lijone kuhle yimi owenu untungamilinkomo.